ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 kuzibandlela 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Angizange ngikwanise ukuthi ulibona umnyaka oqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakoBulawayo lapha amadamu ethu ayiku-34.75%.
Abekansili yakoBulawayo baqoqe umbuthano wokuthandazela leli dolobho bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba esilela emadamu. Elamelika litshele umanyano weSADC ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso zenotho kodwa udilizwa ngumbuso weZANU-PF omubi. Silehlandla lesibili lohlelo lwethu olukhangelane lendlala ehlasele abantu abangu 7.7 million lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo lamhlanje baqoqe umbuthano wokuthandazela leli dolobho lapho umeya umnumzana Solomon Mguni atshele khona lumbuthano ukuthi kumele uZulu aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba esilela emadamu. Kubika intathelezindaba yethu uBathabile Masuku.
Abafundisi bamabandla achiyeneyo ezokholo, abalandeli babo kanye labezinye inhlangothi zempilo, bathe gwaqa eLight City Hall koBulawayo lamhlanje ngenjongo yokuthandazela idolobho leli. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uhle wathatha leli thuba lokuchasisa ngesimo samanzi esisemadamini anathwa ileli dolobho.
Angizange ngikwanise ukuthi ulibona umnyaka oqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakoBulawayo lapha amadamu ethu ayiku-34.75%. Lapha amanye amadamu amabili angasasebenziyo, anjengeMzingwane le-Aphancema, insiza iku-37.71%, iNyankuni yona iku-51.72%.
Idolobho lakoBulawayo libhekane loduko olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokuba amadamu awatholanga amanzi eneleyo. Izakhamuzi ziqeda insuku ezine kusiya kwezinhlanu zingela amanzi aphuma empompini, njalo izikotsho eziningi emalokitshini azisebenzi. Umeli weZimbabwe Council of Churches umnumzana Lazarus Mpande kanye uthi isimo esikhona emphakathini yiso esenze babuthane ukuze bacele kuNkulunkulu ngoba lokhu sokungaphezu kwamandla abo.
Injongo ukuthi sibe la umthwalo webandla wokuthandaza, uthandazela isimo somphakathi, ikakhulu sibhekane lokuswelakala kwezulu. Ukuswelakala kwezulu kuyinkinga ngoba izinto eziningi zizowonakala, amanzi okunatha, izinyamazana, abantu jejikelele kuze baluhlupho. Silokhu jabula-ke ukuthi le njongo asiyihambisanga kwendawo, sesiyibeke kuNkulunkulu ukuthi asisize namadamu ethu.
Umnumzana Promise Nyathi, umfundisi webandla le-Church of Christ, uthi ulusizi ngoba intsha ayiphatheke emhlanganweni enjengale ephathelane lentuthuko yedolobho labo.
Into edanisayo ukuthi imihlangano enje isuka-ke ingene ngabantu abadala kuphela, kanti abatsha bayekela izinto lezi bathi ngezabadala. Kodwa-ke ngiyananzelela ukuthi-ke ikusasa ngelabatsha, ikusasa ngelabontanga okumele bazilungisele ubulawayo wabo ngendlela abayithandayo. Ngoba abadala laba izikhathi zabo sezisondele zokuthi basuke emhlabeni.
Omunye wabafundisi abakade bekulumbuthano umnumzana Gilbert Mzenzi Babasa uncome ukuqoqwa kwalumbuthano.
Kube kuhle ukuthi sihlangane namhlanje sithandazela umuzwe wethu wakobulawayo. Singabantu bakobulawayo sisuka ezabelweni ezehlukeneyo, sikhonza ngendlela ezehlukeneyo, singabe emuli ezihlukeneyo, kodwa simanyene ngobulawayo munye. Sithandazile, sikhalile kuThixo, siphendukile, sicele izulu kakhulukazi, izulu amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Abafundisi baveze ukuzimisela kwabo ukuthi bathandazele idolobho lakobulawayo ukuze kube lokuthula njalo lithuthuke. Ngesizathu sokuthi idolobho likhangelane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi, bakhala ngokuthi umsebenzi wonke enhlangothini zonke zempilo uyaphazamiseka nxa kungela manzi, okungabuyisela muva imizamo yonke yokuthuthukisa leli dolobho. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elamelika namuhla litshele umanyano weSADC ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso elazifakela iziphathamandla zebandla leZANU-PF, kodwa ubhidlizwa ngumbuso omubi kahulumende lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umeli weMelika kwele Botswana umnumzana Craig Lewis Cloud wethule amazwi la kunobhala jikelele weSADC uDokotela Steho Mena Lawrence Tex emhlanganweni abawenzele eGaborone. Isigodlo seMelika sithi uAmbassador Cloud uchazisele uDr. Tex ukuthi izijeziso zeMelika ziphatha amalunga eZANU-PF edlula ikhulu kuphela kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo uthe izijeziso lezi kazilani lokutshabalala komnotho weZimbabwe. Uthe eleMelika liqhubeka liphathisa eleZimbabwe ngenhlelo zentuthuko lokuthi kusukela ngo-1980 ilizwe lakhe seliphathise eleZimbabwe ngemali efika ku-$3 billion. Lanxa singenelisanga ukuzwa icele likadokotela Tex, yinto eyazakalayo ukuthi uhlezi echothoza izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Sixhume isikhulumeli somholi we-MDC udokotela Nkululeko Spanda, yena othi amqotho amazwi akhulunywa yiMelika.
Ukulungiswa kwenkinga ye-economy kweZimbabwe ingenziwa nguhulumende weZimbabwe nxa angathatha amalunga okuthi alungisise udaba oluhluphayo ababesesaba ukuzoyenza i-investment eZimbabwe kumbe ukuletha izimali kweZimbabwe. Ngalolo hlobo kuqakathekile ukuthi sazi-ke ukuthi ilizwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele usunanzelela ukuthi udaba lweZimbabwe lingaphi. Ngiyathemba ukuthi lezi zalo ze-SADC njalo lo President Mbeki sike samuzwa ngesinye isikhathi ekhuluma ukuthi iZimbabwe kufanele ilungise indaba udubo lwayo olwe-politics namalungelo abantu nxa ifuna ukuthi kulungiswe udaba lwe-economy. Ngalokho mbona ngani sisebangeni esihle njalo abantu abaningi bazaphangaba kunandelela ukuthi okubi yindlela ubukhokheli beZimbabwe obuthatha ngayo ezombusazwe lezokuphathwa kwamalungelo abantu.
Udokotela Tex ngomunye wabantu abahamba phambili kumkhankaso wokuthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Ubona ngani usuthisekile yini ngencazelo ayiphiwe ngumeli weMelika lo?
Siyazi ukuthi uDr. Tex ngukhanda aqinile ngodaba lolu ngendlela yokuthi uyabe sithi nje yena ngifuna ukuthi ngenze lokho okuthiwe ngabantu engibasebenzelayo abeSADC. Izizalwane zeZimbabwe, umuntu wonke weZimbabwe njalo lezizalwane zezwe kavele e-Afrika ziyazi ukuthi iyinhlanganiso ezifana neSADC iyinhlanganiso ezingela kuthanda ukusebenza ngendlela ehloniphulungele nabantu njalo zikhokhelwa ngabakhokheli asebengani badala abangathandi ukuphucukisa ilizwe lethu lisiya phambili, ilizwekazi le-Afrika lisiya phambili. Ngalolo hlobo siyazi ukuthi okubambe udaba kwaluvitshela phansi lapha njalo kufisa iqiniso akusik ukuthi uDr Tex kakwazi ukuthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngurhulumente weZimbabwe uyakwazi, kodwa uthanda nje ukuthi athabise labo abamkhashileyo abangabakhokheli be-SADC.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lomsekeli kamphathi Ntambo obona ngokuhanjiswa kwemibiko ngemitshina yakulezi nsuku njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Dingumuziphuthi, yena othi izijeziso yizo ezivulala umnotho welizwe, ngakho uthi kumele zesulwe.
Ye, i-corruption ivumiwe ukuthi ibikhona, kodwa uthe engena-ke embusweni ubaba uMnangagwa wahle waphawula inhlelo zokuthi alisane le-corruption. I-corruption le ayiqalanga kuyi-event kuthiwa namhlanje kulelanga le-corruption. I-corruption yaqala kancane kancane, yakhumbula ngesikhathi sakoMorris Nyagumbo bekanje ulobeeosanda kusiya. Futhi-ke nxa abantu sebephakathi kwezidezo zomnotho, impilo yabantu jikelele ibe nzima, ibisifundisa abantu kwenza indlela zokweba lokusebenzela eceleni, kwamemethekisa i-corruption. Ubaba uMnangagwa wabuya wathi yikho okumele sibe nayo. Sivumile ukuthi i-corruption ikhona, kodwa siyavuma njalo ukuthi abantu sebethe sabukeva lokwenza i-corruption ngoba bekwazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulisa i-corruption. Ngitsho lalabo kwakuthiwa basebenza bengaphansi kwebandla leZANU-PF liyababona bengena emthethwandaba lapha otaphuma labanye, kutshengisa ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bananzelele ukuthi i-corruption iyaliswa, kodwa ayisoze iphele khonapho khonapho. Ngakho-ke umbono wami ngowokuthi inkulumo kameli wami Lebone Botswana itekile ngoba kananzeleli ukuthi ilizwe lakhe lokhu lizondele ukuthi iZimbabwe idala ubungane lamanye amazwe okungabe kuthiwa nganabudlelwano obungako le-America.
Kodwa uyakulandula yini ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo, ngoba siyake sibone abantu bebotshwa mahlayana nje, abanye behlukuluzwa kakubi ngamapholisa lamasosha?
IZimbabwe yenza izinto eziphathelane kumbe ezimunyethwe isisekelo sombuso njalo lokusebenza kwemithetho welizwe leZimbabwe. Akulanto okuthiwa ikwephulwa kwamalungelo oluntu ekhona lapha. Akambe abantu laba ababhala indaba zabo, abantu laba abaqamba amanga besithi kade betshontshiwe baqeda khonapho sebenikwa ama-scholarship, abantu laba abaqamba amanga besithi bangabafundisi bangopasta besenzela ukuthi bethe bethola ama-scholarship, licabanga ukuthi abantu abamnyama yizula yini ukuthi asiboni ukuthi kule sandle siloboya? Asingaphandulwa ngabantu ngenxa yokuthi singabayanga.
UMnumzana Dingumuziphuthi ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku njalo ungumeli webulili maWest edale lephalamende ekuZANU-PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu omama labantwana bahlaselwe indlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kuminyaka edluleyo. Iningi lithi lilala ngendlala kulezi nsuku njalo licela uhulumende ukuba engeze uncedo lwamabele oluphiwa izakhamizi. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi emhlubulweni eGwanda sezile minyaka emibili zingalimi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi zihlaselwe indlala enkulu kakhulu. Iningi lithi selisidla kanye ngelanga kuthi abanye bathi bayahlala insukwana bengadlanga lutho. Ukufa kwenkomo ezizinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 kulesi sabelo sekudala udubo oluphindwe kabili ngoba imuli zingasela zifuyo ezingazithengisa ukuze zithenge ukudla. Unkosikazi Evelyn Moyo owesigabeni sesifanzane Ntepe oneminyaka engamathumi ayisificaminwemibili uthi lalo bahulumende bancedisa ngamabele udubo isitshebo.
Mina ngihlala ngedwa njengombona kula ngiyadla sonke isitshwala sinese singela sitshebo. Ungibona kade ngipheke umfolo kukho ngisithi anginasitshebo. Ngangingatholi impuphu ngiyaswela sonke isitshebo senes esokuthi ngiyapheka iporridge.
Unkosikazi Gladys Ncube esengezane oneminyaka ekuzalwe ngamathumi ayisificaminwemibili lanhlanu uthi uncedo lwamabele oluvela kurhulumente lusizi kangako ngoba bayabe bengelayo imali yokuyagayisa. Umancube ngomunye walabo abasukume besiyagola amacimbi ukuze athole imali yokuziphilisa.
Singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kade sibasinika amabele abolileyo okubomva okuthe gebhu. Urhulumente ngawo uyasiholisa le mali ngakungcono. Siyaphephetha siyegayisa kunjalo imali yakho nayikho.
Unkosikazi Anasibando entalale uthi indlala yalo nyaka inkulu kakhulu.
Emasimini akulalutho so sipho nkudla nje ukukuruvela kuruvela kunokuncediswa ngokudla faka emlonyeni yeyinkulu ukudlula iminyaka yonke ukusela zifuyo vele sezifile zaphela isele nje ngu-2-3.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale unkosikazi Leah Sfata uthi bebezamile ukulima kodwa ungane kuhle kwezulu kudale ukutsha kwezilimo.
Njengoba ungibona nginje ngihamba ngama-crush angilale plan silimile kwamila mbijana kwatsha ngelanga kade siyakusela lutho. Thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Umnumzana Moses Moyo eyisakhamuzi seMawane 2 uthi laye ngomunye odinga uncedo lokudla ngoba esidla nzima labazukulu bakhe.
Andisebenzi umsebenzi wangutoni awudinga ngoswela okuhlala so indlala yiyo ehluphayo kakhulu ekhaya. Ngonto uncane kuyahlupheka kudla lutho ngicothi bangifake ehlelweni ukuthi ngihole nxa ngancediseka. Siyazama ukuthi silime silimile sokumilile kodwa kuyatsha akulazulu.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale umnumzana Brighton Nare uthi abantu balakho ukulawa indlala lonyaka.
Nxa ukhulumende engasangenelanga hayi kutsho ukuthi lo nyaka sizazibona izidumbu sibile ezendlala. Abantu sibile lo nyaka baza kufa ngendlala ngoba sikhuluma sokathi esemasimini kudra akula lutho olukhona. Singathi nje into nje kathi esisizayo yindaba yezinjiva ade zibuyile so ngathi apha sidla izinto esizitshelwe zinjiva.
Ukhansila kawa-13 Entebe umnumzana Miklas Ndlovu uthi abantwana bebesizakala nxa besesikolo ngoba bephekelwa amagwadla kodwa kulezi nsuku abadli ngoba ababalisi bekhala leyo msebenzi.
Ezikhathini leziyana abantwana bebesiza bedlile igwadla bevela khona ngale bekusiba ngcono sibilikithi kakhulu. Okathi ezinjengobana bengasebenzi kunzima abazali imali yokuthi kuyegayiswa kabalayo yikho sokusenza abadla igwadla. Isishebo ngokunye kuluhlupho olumangalisayo kungavela ukhitshwakhitshwa kuyimali kokhwana uthenga imbhida kuyadliwa kodwa usizo olukhulu lulaba kulaba abantwana abangala mali yokuthi bakhiphe. Uyabona nje sokusiyehlala laphana lo mgano wakho kungela sitshebo kodwa abanye becheba.
Usobhuku ePumulo entalala umnumzana Traspata uthi kuyadinga ukuthi urhulumente engeze uncedo lokudla ngoba lungeneli.
Hayi isimo sendlala sikhulu kakhulu kulabanye nje abalutshwana abakutholayo iningi abantu abanye abakutholi so singatsho ukuthi akweneli. Abantu babelesifiso sokulima sibili kodwa abanye balima kodwa okuningi kwakhona kujile but emasimini ngale akulashiwa ukuthi singakhangelela ukuthi singaphuma lolutho.
Emadolobheni lakho indlala sihlasele njalo impuphu sisilela ezitolo okudala ukuthi kube lokuxokozela lapho ithe yabakhona. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Kusasa uEzra Chisospanda uzasethulela okwenzakala eFilabusi esabelweni seMathebeleland South lapho okulabanye abafelwe zinkomo eziningi. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu kwele China ubikwa ususabalele wayafika kwamanye amazwe angabalitshumi lasikhombisa. Abezomvikela abalinda emngceleni wakwele Hungary babikwa bedubule emoyeni bezama ukuchitha ixuku labantu bakwele Serbia. Abakade befuqana bezama ukungena kulelo lizwe bedinga ubuphepheli. Imithetho yokuvimba ukungcoliswa komoya ophefumulwa ngabantu kwele South Africa ivikwa isithwalise nzima inkampani ephehla amagetsi kulelo lizwe e-Eskom. Sizwe ukuthi uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje kuhlandla elikhangelane lezenotho.
Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lempuphu, amafutha okuphekisa, lamafutha ezimota, lokunye nje akutholakali lula ezitolo. Kodwa emkambo wensitha konke lokhu kutholakala lula lanxa intengo iyabe isithe xaxa. Lanxa intengo iyabe siphindwe kanengi-nengi. Izitolo ezikhulu ezifana labo Michaels lezinye ezithengisa impahla ukugqoka ezifana labo Power Cells sezivaliwe elizweni ngoba abathengisa impahla efanayo bebeyithengisa phandle kwezitolo lezi. Kambe umkambo wensitha ungaba yiwo obulala amankampani azimeleyo na? Ingcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Angliston Sibanda uthi umkambo wensitha ususenza impilo kaZulu makhaza ibe nzima.
Kulohlupho olukhona lobugwelegwele lobungilimbani obokuthi kulodaba lokuthi kuyathengiswa imali. So abantu bama-supermarket bayadulisa izinto ma uthenga nge-cash langabo i-cash. Xa uthenga rather nge-swipe langamaya i-cash. Bese kusithi banika ama-discount kulabo abathenga nge-cash. So kusenzakala ukuthi abantu bayathatha imali yana bebethi besathenga nge-cash abebeqeda izinto lezi impuphu lokunye kungatholakali. Bayekuthengisa nge-cash phandle. Bathenga amarand, bangathenga amarand ana bawabhene nerate ephezulu phandle emkonqe kwe-black market. Bathathe i-rate lekuzeliyana futhi bahambe besenze njalo. Yakusoli ilizwe elinjalo elabantu abaphila ngokwenze njalo angeke liphumelele angeke liye ndawo. Uhlupho lokhona ukuthi uhulumende ngani ugoqa izandla akenzi lutho ngento yakhona sekungazane kuthiwa nje yinto enormal. Bese kusithi-ke labo abantu abanjengabantu basezisebenzi zikahulumende labantu abasebenza behola imali zabo ngama-RTGS yibo abathola impilo esinzima kakhulu ngoba ukuyathenga impuphu ngale kuyabe kufunakala ukuthi ube ne-cash ku-black market. Kanti njalo kupromota mnenge ukuthi i-culture yokuvila okuthi nje umuntu uyahamba e-supermarket asipile imali ayenze imali yakhe ahambe endlini yakhe. Akusela muntu ecabanga ukwenza anything e-productive ezathuthukisa ilizwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kuliqiniso ukuthi umkambo wensitha ukhona emazweni amaningi emhlabeni jikelele kodwa oweZimbabwe usuka ube phambili.
Aloba kunomsebenzi lokunye ongenza ukuthi abantu baphile bebezaphila ngakho kodwa i-black market ngoba shens akhona imali kayihambi ku-form economy abantu abazithengisele imali bashentshile imali outside i-formal economy yikho ithiwa yi-black market ngoba imali iyabe ingangeni kuma-banks iyabe ingangeni ku-formal market yikho. Njalo angiboni ukhona mhlaba wonke ngoba ungaya e-America awuyitholi le-black market. So ayishiyo nto ekhona emhlaba wonke.
Kodwa umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa impahla yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uthi Akusilo qiniso ukuthi umkambo wensitha yiwo obhidliza amabhizimusi avele ezimele, ngoba bona labo abanikazi bamabhizimisi amakhulu yibo abasusa impahla yabo ezitolo bayithengise ezitaladini.
Ngicabanga ukuthi futhi njalo akusiqiniso ukuthi ngizabantu bekhona ukuthi khona na i-black market isiwisa amakampani azimeleyo ngoba into sezitholakala phandle okwedlula ezitolo. Eqinisweni kuyikuthi abantu bezitolo yibo abakhipha izinto phandle besiyathengisa, ama-managers ezitolo yiwo lama-workers abakhipha izinto besiyathengisa phandle. So angeke uzusole ke abantu abazisebenzayo kuleyo black market devalifisho but yona futhi i-informal economy ukuthi bayathengisa phandle. Nxa umuntu ibela ngama-products ukuthi khona na mina ngiyakuwodisela. As a business person, I wouldn't say no because when ngibo athethe esitolo akhipha phandle.
Uhulumende uhleze sithi ufuna ukuqeda umkambo wensitha, kodwa abanye bathi kuleziphathamandla zikahulumende eziphehla umkambo wensitha ngokususa impahla ezitolo zithengiswe emkambo lo ngentengo ethe xaxa. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami ngo Chris Gande.
Yebo yebo yebo, mthokazi omuhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe sijabulelwa ngumuntu wonke, hatshe eZimbabwe kuphela, kodwa la kwamanye amazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Asizweni uMJ Sings, umhlabeleli odumayo kobulawayo, ekhuluma umbono wakhe.
Umnyaka odluleyo sakuzele ngibaba wethu umkhokheli, umuntu obesikhokhela emculweni, ubaba u-Oliver Mthukudzi. Umuntu odlale irole eqakatheke kakhulu emculweni ngoba umuntu esifundise iqakatheko sokusebenza nabanye. And ngiyakhumbula-ke ngisasesincane ngesikhathi umculo wakhe ngomunye othole ithuba lokumbona ukushe sezinaye. And one of the important lessons angifundise zona yikufunda, yokuthi ukufunda kuphele.
Lo ngu-MJ Sings. Lithini ngembali ka-Oliver Mthukudzi? Iziphi ingoma ezikukhumbuza utuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m.
Oliver Mthukudzi ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwezindaba zakusihlwa. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeya kobulawayo sekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqhubeke zilondoloza amanzi ngoba esasilela emadamu. Elemelika litshele umanyano wesadaka ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso zenotho, kodwa ubhidlizwa ngumbuso weZANU-PF omubi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.